sihlangane emahhovisini ezindza eHarare okuqala kukhangela imali eziholwa ngamatitala ukuthi seziphansi kakhulu, sikhangela ukuthi njalo intengo yezinto ezintshi eZimbabwe zibona zikhwela njalo kungelayo imali yakhona emabhanga. Sitho ukuthi laba abasebenzisa ama-swipe nama-ecocash asegcweleyo kuyabe kubadilela ukuthi bephinde njengamatitha. Sisuke futhi sakhangela ukuthi amatitha la sikhangelelanelele lokhetho olubuyayo laba bazasebenza njani kuma-different schools abakiwo. Siyakhulu sikhangela indaba yodlakela lwembusazo olujwayele ukwenzakala ngesikhathi sonalesi esesikhangelane lazo. Sakhangela njalo indaba ye-rural allowance ukuthi iphansi kakhulu, uhulumende kade uholisa i-rural allowance ye-$13 kodwa nasonje ikhweze sibili ihambelane nomholo ophiwa utitshala esithi 100% allowance to salary. Sike njalo futhi sakhangela udaba olusolusu kakhulu ole-vacation leave yona yakhitshwa ngohulumende ongekho emthethweni okwenza ukuthi amatitshala engakahambe siyaphumula nxa bengakwanisa iminyaka yabo besemsebenzini eyi-7 years njalo eqede khonapho engababhadala imali njengokubhalwe phansi emthethweni. Yizindaba esixoxe ngazo lezo.
Lithethe ziphi izinqumo?
Sithethe izinqumo eziningi sibili kodwa isinqumo sokuqala esisifake phezulu ikuthi siqalisela itermu elizayo ngoMeyi, i-second term, asoze sivule izikolo nxa iindibeko zethu zingakhangeliswanga zalungisiswa ngurhulumende. Siyavula siku-strike singayo emsebenzini, akula ma-teachers ayavula izikolo. Okwesibili sithe mhlaka-2027 siyena le nyanga iviki elizayo ngolwesibili sihambe simatshe siye ehofisini kapresident Mnangagwa siyemtshela ukuthi hhayi thina lokhu iindibeko esilazo njalo simtshela ugwalo lokuthi asize sivule izikolo ngethemu elizayo. Siqede futhi sathi ngo-April nalo sizahamba umango omude sitshengisela emgwaqweni ukuthi hhathi asithabi ngendlela uhulumende asibamba ngayo njengamatitala. Nge-May Day lapho esiyabe sikhommemorate ilanga lezisebenzi sizatshengisela njalo futhi ngokuthi sizabuthana endaweni ezithiyeneyo across Zimbabwe sitshengisele ukuthi hhathi asithokozi ngalokho uhulumende asenza khona. Lokhu sizakwenza sikhangelele ukuthi lapho kuvulwa khona izikolo nxa iindibeko zethu zonke ezingalungiswanga sizabe singavuli izikolo singena ku-strike.